sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 1 Ntulikazi 2018 igama lami ngukips dube endabeni zethu lamhlanje ibandla lezanu PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWise City Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi kushoukuna abomthetho omele benza umsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likazulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba, sizoyina leto esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lokuyekhona ukuthi singazizi isikhalazo zethu.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi, kuyangithabise nxa ulona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona akusuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha lezi mbembe yonke nje jikelele, ubana kungabi le mpumelo okuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye esiningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWhite City Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele batoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili walimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Opa Mujinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende njalo okudale lezanu PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi, kuyangithabise nxa ulona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona akusuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha lezi mbembe yonke nje jikelele, ubana kungabi le mpumelo okuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye esiningi ngelanga lana langomgqibelo mhla ka-23 June eWhite City Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi kushoukuna abomthetho omele benza umsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani, kutheni eZimbabweni yethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani-ke babamba abantu abaphongukade besihambela nje njengoba-ke umongameli wayetshile ukuthi becabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele le ZANU PF elingani likhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe. Ungathini-ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenza ubana sibekwazi ukuthina kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobha abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobhe bona ngoba abantu bangona asingake sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedalelweni lomthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya ngabi. So mina okwakade sibona abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini vele lokushaya amanzi lapha. So asibayekele kusibanikele ichance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo la ngokunono kwawo ukuze sisize sifike emaphethelweni nodaba lolo.
Singathi ke okukadesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama-rallies ngendaba le?
Abantu ke besabi ama-rally aloke continue sizwe senzakala, ikampeni loke isiya phambili senzakala. Ngiqhuba nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili supporter door to door.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpopoma kudala lephalamende. Kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecele leZANU-PF elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni, ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele minyaka emtathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekhuwa.
Amapolisa ethu alaphezimbabwe sekhanye hadi dizela azakopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathe sokusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu ezimbabwe njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje umsebenzi wabakelwa ngubani ukuthi wenzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi la ngamanga esiwatshelwayo ngamapholisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazagcina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngabi bona abapholisa kuthi angikade besithi kune-reward eyokuthi umuntu ole-information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhonokho sasesibona kunyizise kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwejelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So nxabe yibo-ke ungathini ngakhonoko?
Hayi, kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona lokhu angukholwa ngoba lami ndamadawuthi wokuthi bengabe beyibo kona. Kodwa nxabe yibo khona abantu bakhona sibilo kwamaqinisi ukuthi babajikayo ibhomba nje. Hhayi, siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili komthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimize njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Ye, so-ke lina lokho lisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga ngoba la kathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu. Kathesi imali yethu ereward esinayo isingani siningi mbijana sesine 1200 US dollars eyokuthi umuntu ole-information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali leyo. So asiyeke sama ukumdinga uDamara silokhu siya phambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni, ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMathebeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe, ilunga lekomiti ye-MRP eLupane, uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMathebeleland lenkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akubethusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ku-Pick n Pay kulandela ukuqhatshwa kwabantu abangahlali eMathebeleland.
Bona kuyithoni lesihle kakhulu ongaikhuthaze yonke inta engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje esiphila empilweni enzima kakhulu eyomindezi. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho endeni awutholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi endeni sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukhethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba. sizoyina lento esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lo kuyefona ebuphansi izaziza izikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikhonhle kakhulu vele isitrethi ibeyenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Kuleziza isikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisisengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi simosa izinto kutho ukuthi sesizimosela thina ngoba lana leyani impahla elafana ngethu asisuke abanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silo le system kahulumende ovelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezindebe. Ishona indebele mina ngibona kunganaproblem but i-system e-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thina ontanga esisibulele okwamanje mina manje ngiyenza i-painting manje lapho eGoli mina but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo ngizamile for so last year isikhathi sonke ngizama but ngiyehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokhu ngoba kuyena le Green Plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyada sifunda.
Lo umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party siphindeza xoxa lo mnumzana nasesiyo makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-National Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutineri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi wena uvela ngabe uvela ngathi ikubona thina ebe-National Patriotic Front we're talking about a nation ilizwe hayikho ukuthi umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele siyahamukela umuntu wonke so kulihlazo khonokho okuthiwa kwenzakeli khonokho kwenziwa ngabantu labo
kodwa phela bathi kukanye ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo eqina izibambile khonapho
vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo lapha bakhuluma ukuthi i-eradicate corruption etcetera nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona labo ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbele abavela emathebeleni south and etcetera but na vele siyakukhondema lokhu in the strongest term
ubona zani kungabanjwa njani.
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangikhona mbele ku-human resources manager okhatshaya wangikhona uyayenza into leyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza into leyo ingane iyamemetheka
nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani
kumele futhi umsebenzi umuntu onjalo kumele futhi umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo babanjaniswa ngunkomo lo mgabi those are our icons and abantu abavele asisobe sabalahla kungaba yinini mbele yinini.
Lo ngumnumzana nasisiyo makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu.
Ukuthengisela lokwana okube khona lokhu okube khona kwenziwe yilewo mthwakazi ukuqondana lo-Pick n Pay bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatsha abantu exotsha abantu besindebele neqhatsha abantu basishoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokwanele ukuyisenzakala abantu baze bathi nasebengenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela lento bezama ukuyilungisa ngayo kodwa ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhitshwa lowo sokuthiwa abanye labo ba-aplaya besishoneni bese bengena emsebenzini ngakho-ke nabo abantu bakusolile kakhulu bakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto njalo ukuthi abantu umuntu nxa esengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonsa abakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwayo
nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi-ke khonapho-ke ema-Tableland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokhu kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day esemath north esikhuluma ngokuthi even lakade ewhite city wakhuluma ngakho ukuthi i-devolution of power iyacala kadesi okokuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisa badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo ukuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza igabeni zabo asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba ezigabeni zingatshiso zabo bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana njana abantu abanjengabawana ishopu enkulu engangalayo uzathola amashoni asesiba yiwo amaningi kwejula amandebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khona kwa nxa ngisizwa umongameli esithe yena ngemva kokhetho lolo i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi uthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khona kwakugcwalisa ukuthi abantu bathole umnotho ogcwele ezigabeni zabo
lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF obekhuluma le studio 7 esejolojo
Senana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke lamhla sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebanengi abantu abangendanga labangathathiyo singazi ukuthi kambe kuvela ngapi khona ukuthi kube lensumbelume ezinengangaka sile nhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile liline lo baba ke umnumzana Siphetha Khumalo ezingcwethi zamasiko esintu madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani kanti
ngiyabingelela Dube ngibingelela abalaleli okokuqala engikunanzelelayo okusenza ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko ikathi kukudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo umntwana oyinkazana angaphindile ekhaya lo mntwana azokhula ehlala kungaziwa ukuthi umntwana umthethe ngaphi okwakhathesi uphonge ubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisabikwa usayenziwani umntwana okhulela ekhaya kukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile futhi usizo wabuya lo munye njalo futhi umntwana ongumfana noma enze njalo kabizwa akhuze ukuthi hayi mfana ungabona usenze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcina emzini uyathatha ube ngumfazi njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonge ukuphangisela umdako manje ukuthi umntwana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selomntwana kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi xa uthe wazithwala esekhaya isiso sibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayewenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile isizwe sesingasela amasiko akho
mm-hmm. Baba Khumalo kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcweleke insumbelume sokugcwele la mantombazana angendanga uhamba njani
ya nama ngibuka kahle indaba ngibona nje ubuyanga ngenye into eyintelela ukuthi libe njalo abantu siyazihlupheka manje ngeke umthatha umfazi ngenamali nabafazi nabo angeke bevume ukuthi beshade ngindoda engenamali baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani kunenkomo nani esifayeni ma ungenakho konke lokho a ngeke njalo futhi enye into engithi ngiyayibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi ngeke abafazi o amadoda ngine ngashatshatwanga ikakhulu kubomama nje ukuthi bengashatshwanga ngama-equal rights wathola ukuthi umuntu unento zakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathwe ngumata enyuka nje ehlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi ukuthi amakhanda abo seshisa ze sokunzima vele ukuthi benze bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sebefuna ukuthi bebe ngamaqembu azimele for ngathi nje yiyo nje into engibona yena lezihlali singa kuzinsumbekume nabomazakhela abaningi
ye siyam kuzibeka kakhulu Khumalo khonapho madube ngena khonapho sibili yatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona
hayi kodwa ukulingana phela esikhuluma ngento ebuye kathesi yena linto zabo 50-50 ukulingana kuvele besivele sisilahlile isiko ntobi isiko beselivele ngasekho into nje kade ivele ngasekho okuthi ukuthathana mina ngiboni ukuthi kokunye kwangikhona kuyabe kusenza khonokho ukuthi umuntu uyabe engelamota engelani ungamdinga umuntu engelamota lihlale lonke lingelalutho lakhe libe nomuzi omuhle ukuhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, esifazane ahlonipho owesilisa. Uhlonipha ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba, umele umuzi wakho usuwuqalile, ukuhambe uyevela, uthathe umntwana abantu uhlale laye, ukhulise imuli yakho. Ayikho umthi namhla uyangena lapho uyachiya, kusasa ungene lapho uchiye. Bonabo abantu anohamba ubachiye ubenza njalo, lakhona babahamba khona lawo bayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo, kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye, ngoba wonke umuntu uyayese bona umfazi nje ogcwelela abantwana njengathathwanga nje, upho ngoba ngumfazi nje ongela ngento. Kodwa singabuyela emasikweni sibe ngokuthi uyabo uyephulela phana wathatha, ungayephula uchiye, ungangeni uchiye, kungani kungasiza kakhulu.
Wothi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo, ngamafutshane, pho-ke kuyalungiseka yini lokho?
Ukuyanga bafowethu, hhayi ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana, indoda yangifazi akafuni ukuthi yenzele betshelwe yabona. Namadoda nawo futhi fana futhi 50-50 nale nto le, yiyo nje into engimthelela omkhulu yokuthi kube njalo, kube nensumbelune nabomazakhela abaningi.
Ye, nithathele leli thuba ukuthi mbongeke unkosikazi Sakhile Liline uMadube khonangale-ke kwele Botswana, mbonge njalo lo baba uSiphetha Khumalo khonangale-ke kwele South Africa. Hayi-ke okwanamhlanje sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Kangela manyama bayawagcina masiko.
Yes, ke sizwe-ke khathesi-ke uMike Hobe ekhuluma-ke labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Kule viki imthwakazi omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency, lapho sixoxa lo mnumzana Zenzo Nyoni, yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe, othi hey puti Mike, isifiso ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka, ngincintisa ukuba lilunga ledali lephalamende. Masambeni kuye, siyezwa okuningi. Ngiyakwamukela kuhlelo, Zenzo, njani?
Ngiyaphila puti Mike, unjani baba?
Hayi, ngiphilile, ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta amavidiyo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook, utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho, ukhangela ukuba lilunga ledali lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo bhuti, asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama-youth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lama-youth, because ngikholelwa ukuthi ama-youth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi, kunengi esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengama-youth. Okwenze ama-youth asukuma emaningi, ayisini ngedwa engisukumile eMagwegwe. Ngakhangela maningi ama-youth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amachumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu.
Yes, abangakhulu-ke Mike Hobe udaba lolu. Sike singene kwezokholo okwamanje silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo, mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25. Lithi iBhayibheli, phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bahlabelela bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Bathandekayo, sithola uPaul noSilasi beseFiliphi. Lithi iBhayibheli, ukhona untombazana owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli, uPaul ngemva kwensukwane ezithile lontombazana hambe balandela uPaul wachibilika wakhuza lumoya owakuluntombazana lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edolobheni basebebotshwa ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPaul loSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa kungaba phakathi kwentilongo ungaba phakathi kobuhluko obungakanani la usuvalelwe entilongweni impilo yakho ingasela progress ingaseyayi ikhanya ngani kayisayi phambili kukhanya ngani usuzafela lapho ngoba uPaul loSilas basebe kusimo abasebe ngapulawelwa khona ekuleyo ntulongo lithi iBhayibheli babotshi nyawo babotshi izandla bavalelwa ukuze bangaphumi ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli leli iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo bephakathi kwalumumu uPaul loSilas kasibatholi bekhonona kasibatholi bemsola uNkulunkulu kasibatholi bezisola ngokuthi benzeni lithi iBhayibheli bathandaza emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela mntakaba bathanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani yinye into eza kugcina yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba lanxa kunzima lanxa sigwedla siphakathi kwenhlupheko yinye into eza kugcina lithi iBhayibheli intokozo kaJehova intokozo enkosini iyikuqina kwami kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla uyawazi umumo kuwo uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni uJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe awula progress empilweni yakho kodwa nxa sekunjalo mntakababa nansi into ezokukhulula phakamisa iphimbo lakho uhlabelele phakamisa iphimbo lakho umdumise phakamisa iphimbo lakho umbabaze lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba kwavuleka amasango ma usumdumisa uJehova esehlile wahlala phakathi kwendumiso yakho kusituation ongabe ukuyo kuyavuleka amasango kuyanyikinyeka izisekelo kuvuleka sango takababala nxa sekunzima kangakanani kasifunda ukumdumisa singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli kodwa simnika udumo sihlale endumisweni simbabaze iminyango izovuleka kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa
akuyiphethe mfundisi
kasithandaza uNkulunkulu wethu oyincwele siyathandaza ukuthi phakathi kwenkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu sikunika udumo lanxa siphakathi kwenkinga ezijiyeneyo ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli ubusise abaqhubi baluhlelo labaphathi balo ngelihle igama lenkosi uJesu amen
amen mfundisi siyabonga lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga ke ntungameli Nkomo sike sikhangela lezemidlalo iqembu leSpain linqotshwe ngele Russia emdlalweni we-World Cup lamhlanje. Umdlalo lo uphele amaqembu la engujikile obhanqa 1-1, eleRussia lihlohle imbekwa emine, kwathi eleSpain lahlohla kathathu. Emdlalweni olandelayo eleCroatia lingqikilana leDenmark. Singake lihlukane, wothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWhite City Stadium ngeviki ephelileyo. Kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.